Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula le Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla le ZANU PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula le-Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli izindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso ye-Commonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano esithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesi nqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give responses. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulomanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you are praised for the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skala. Uthi uvumelana nokuba ele Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Chiriedenga, laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabayinqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuye uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe ukhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ibandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umuntu onke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola awo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la ususidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachecha abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana, kuba baphambanisana ngalutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngodlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles. Singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, benotha izinto esazivela sikhuluma ngazo. Kodwa namhla sebuyela, but thina sithi akula nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalate. Lama price ama-commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi, laba bantu bengani abahlangani laye, abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda sibili ukuthi ikhele iphathi le.
Akwaziwa ukuba uKasuku Were uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othenqotshwe ukhetho kumbe othethe ephumile wamongameli ephendula njalo futhi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel, kodwa lokuzayo uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But e-America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve-a ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakale kukhetho olufanda ngokudlula lo lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-hand-picked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lafuma ukuthi kube ngenjalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo omqili ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini endamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike ukuncintisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokuya kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, kulamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets, ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. lama sofa, lama fridge lembeda.
Yes, zokuthiwa njalo ulama alarm. Yes, zokuthiwa ulama alarm lokunya kusitshela ngakho.
Yeah, security ama alarm system and elama cameras siyakuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm siyakwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kumishopu yakho or engine yakho.
Akusitshela okuningi khonokho kwenziwa njani khonokho?
Silemhlobohlobo ethiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko ongakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho emsebenzini manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No-067-217-9610. Yatholakala kumanamba lawo kuwhatsapp lakumakhona.
Unkosazana Patricia Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi, lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove More Majayivana, balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So exactly on November 2015, which is Jaivan, umZulu, intending to end in December, November 15th.
Then he had a little bit of a show up.
emnelele mathi ngoba ukuba leminyaka engu-60 leminyaka engu-70 banede job ihilile hlile kahle njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke koloshe njengamathoni amalokhuzenile azaba bayi-intetionyanopen to epublic i-reason ngaphandle ipublic yakhona ngamuntu ebuya ezothiyela okhulu nabogogo isiko ordinary yonke iziko-ke into ba kungamabhelethu so elizaletha amathethe lilethe iziko linika thina hhayi nikanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo uzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale sincane aso sikhathi sokuenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali wenza-ke namacorporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo le-3 d event management izaprovide ama-tshirt konke kunawo-continental baningi ngingaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
ebabale kumhlaka-3 December bobulawa mhlaka-10 December erushinga kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafuse ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo kusukela ngomnyaka ka-2020. Umnumzana Nyasha Mukara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, and after I looked at really, I just lama up in town 1 and 2s. I'm a police trooper, but I got to say something more over. Since we are the company PCT, Blaway City Transit, so I something more over this.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Kuyezakuqalisiwane sisebenzisa nzima ukuthi amapolisa abesigijimisa umbcit council but sitheze sifake i-association le-BCT izinto zayehlazo zaba ngcono kakhulu. Ha bekuzima sibili kakhulu ngoba besi-enforced ukuthi sabuthazi nga-charge amadola ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomali utshona. For now angeke ngitsho ukuthi sowulobunzima obukhulu kakhulu because ubunzima kade sidawo sobudlulile for now ubunzima wonkhona hhayi ayisoba yibo lobo mali sa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abe kunzima sibili nothi kancane ka bekunzima kakhulu because besigijima each and every minute ukwazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo but besebenza kunjalo kade kade kunzima besebenza instead futhi bekule mali akusafana ndakathesi kareza kusela sindi kareza i-order siyalikhona sibili but imali akusela into esikhona imota sezizininyi yabona into engayitho nje but so far yonke into right asole lutho right.
Umchayeli uAbraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Nasi la problem nawo amathawuta lawo sukisela sixaisa ukujova nini nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe mbuki isikhongo sakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi
babiza
abadala ukuthi bezogala nokusincedisa khona amanye amacustoma adelelayo ngabona bomashala amacustoma amanye ngadeleli.
Umnumzana Magwere Phirilaye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuya ethawuni yibo ngabebisa abantu izimsipotsho bona bona bethi badala amanini abalindi selihambisa ezindla imoto ziyabuya. So ngamadoda esaphila la kuhlekuhle siyawuthanda futhi ongahloniphiwe vele eveyahloniphanga kibo but sinasesodwa siyahloniphana lawo. Wabenhlonipho vele even la ungumama abungelayo emzini wakho but nxa uhlonipho vele sina inhlonipho thina lapho siyahloniphana mina kibo ufunhlonipha ngisolilotho ngoba mna ngiyabonga ukuze sibe la yibo lockdown ebeyisiqhosile kajalo but bona bakhona basimele zazisaphendula.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila le muli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 yeWobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngilaba landeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebuhangimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawini. Hayi, iBrazil ilama player alikhona ukudlala ibhora abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Banda uthi iArgentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani iArgentina izathatha. Why? Because ama squad amanye ama countries Spain, Portugal, Brazil from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele kuArgentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 ku team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's time ukuthi ngama underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kudla iattack yabo is strong kakhulu. Baye attack is strong. Hayi Africa ish sina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kudla maybe Senegal singabaphelezele sebachiya ku semi final.
Wadlalela iqembu leHighlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela leGermany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Icula le-Commonwealth elikweleZimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.